So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani, it's now a fourth matter. Those are some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba. Ngele nxa ngingumkhokheli, aningeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba, mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizuzeka kahle, izolo kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezupco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini leCowdrey Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo uMnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila uSobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super. And we are having our challenges because our staff, council staff members, especially when our responsible for issue, our responsible for its intersectionality, and even when our lava abains a main fumigation and is intersectional, our tolagala will be tested positive towards COVID-19. So, kube sokuaffect service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section mase ngaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self quarantine or besiba off duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So siya ma challenges anjalo, even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, so the challenge maybe a network is in this danger at the end of the day. The participation in corner for the councillors to represent the people is so that Ibe in at Ipa Pants. So ngingathi the COVID-19 AC siphambanisile kakhulu sibili njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isetshila esiyitholileyo iyabe singani, it's now a fourth matter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umogona kunobayiwa khona kusabayiwa. I see Mwa itashika ye kuto kutineje kaa kuto na kuti wanzi haujo wani baka kala haujo kwilishu kuka na uti indezi njenga zona lezo. Waza some of the things yozo ndi kutu awandu wekunese resesara. Agunga gui nende la ogu guya ngako so gunga ntua ite fourth meter. Vele nga nini mkokezi ani nyege nyeze la community ya mgo kutika ihambie shaba. Nina nina shabamu. Kumele nabe ngibuza lami kumbe nga ngikhuluma nabo lami ngibatse ngifele ama ikhadi ukuthi khona ayiyihlabile but ngikwenze ngokufuna kwami like thina kwethu i-local authority ama councillors sihlabile sonke except for one engimuzothi not yet but sonke sihlaba except for one. And it was not a fourth meter. We only did it ngokufuna kwethu ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imali zethu impilakahle yethu and also the community yethu.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcini sihlale wecommittee ebona ngezempilakahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Kunjalo nje eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequbula likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz bushort wave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezizubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemgoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla layizolo. Iphephandaba lobulembu le-site lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana zwande garage lenokuzima kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha umgwaqo besenza okuningi nengi le Calgary Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo abanye befaka ama tire emgwaqweni achisiwe bezama ukuvalela ukuthi ama bus la ozubukho la makhomba ozubukho engahambi kodwa amapolisa ananzelele khona ukwasondela kuba na avala umsindo bathina bekhuphelana ama tire okuningi njalo unganzelele e Calgary Park amapolisa belokhu khona namhlanje soke yiluhlupho olukhona esihlana lalo ngathi amakhombi bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove nxa sebevayele ukuchoveni abasakwazi baphile bethini imeta yabo zimile azisebenzi yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa kuhle ngokudlakela alusiyo into enhle kuba lokulimala kwabantu kuba lokudamezwa kwempahla kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngokubana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo. So ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabenhle sibili umnana womusha ukuthi pho bala makhombi abanye abadinga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki okuthiwa ngamaloni. So ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani lezi muli zavele baziphilisa njani njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze-transport bangene kungabi le monopoly. Imonopoly vele yayinhle kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani lokhu asekubalekeli kufanele umthetho obe khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanye kodwa uhle ubavale yikho okuhluphayo ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozupho asibo bonke abafisa ukungena kozupho ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozupho lawo kuyahluka. So ke uqeda lolu daba ukuthi uhulumende labantu bamakhomba bahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijela izimota namabhasi kuyabe kugadi izakhamizi ngagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilungiswe masinya nje uhulumende nxa enguhulumende olalelayo ngabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu esengozini ngempilo yakhe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana abelegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebuthola kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibuthola kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. uhlangothi lukahulumende wokwelemelika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli boye ngumongameli uMnumzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhofisini ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhofisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Kwakubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona lezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosiza njani abampofu phansi komumo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka owe-midterm budget review izolo. Intatheli Sindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review, uMnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane
lwe-COVID-19.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu owakuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane kwahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders. Bazothini ke njengoba ama-border asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha?
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Japhet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabaningi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngabase basebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke uMoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziwe ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke i-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshela futhi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela ukuthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmuli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathafa. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba? Ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo?
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo uMnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo siyavuma, i-economy izakhula noma ingaso zikhule ngo-7.8 lo okhulunywayo. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na? Hhayi. Ngoba singasweli izulu kutsho ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuya ngathiwa siyithululela imali ngoba yisektor kumele ivulwe yanelayo le-tourism ilibambelizwe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mat North leyakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mat North siyakwazi ukuthi iyazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxungani ifanayo namanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule, okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kanile ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lwesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesine lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emnaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxela Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf, amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma sesekhona singathi sesiyafuye kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane kufield yabantu abangamachumi ayisithupha yamagolfers. Umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa ngezulu, la izulu kube kaba lombane sama ngijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusasekuseni sasiqedise abalutshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla, sibe sesiqhubeka ngokade okumele kuvele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakoVincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abaningi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani ukukhanya bechance
mina chayile hlombe sithi hayi nxa engaqhubeka kunjalo ukuthi hayi kule themba sibili ukuthi singathola ama results amahle. Ukuthi sokunjalo kusasa futhi silomfana ukuthiwa ngoni Makusha owe athletics lo wesiqhubu ogijima esithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo-11:35 ekuseni so kusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu ebesethi ukuthi uzaqhubeka kuyisigaba esesibili esiyitho esizakwenzeka ntambama. Nxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emdlalweni uwamanzini kodwa ungowesikepe uPeter Purcell-Gilpin, ukategori C and D lapha ube kuhithi yesibili wuli iti ya kala si iti ya sibili gui iti ya ke sibili utete ama minutes ama 7 ilama seconds ayo 1.72 patu uwe mwesine pati ebe mwesine uwe uchungi uti labana bangene gui iti ya kala iskati ya nasteteo besi sifichanu kwe lula wonke uusichu uti nga uwe vele wabe alinklanta wangena gui iti wani uwe abe vele wu number one so kuloku usisho ukuthi kwakona usiqine esiba kuma finals ube ngwesibili ngame nge 7 minutes 3.85 seconds ukuthi ukuthi emdlalweni wonke wema Olympics Tokyo 2020 ube ngu number 20
uFrederick Ndlovu kwakhela abadlali lesiphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlalweni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo kwele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo uAlothi uzalwa eGwanda eMpaya ngaphansi kwasobhuku uTheisi induna engumarubi uma sizonyathelisa leli albhamu ngoSeptemba bese silonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba.
Idlalate leli lilengoma esilitshumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba matshwenyeho lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Idlalate lakho valithola njani?
Ngise South Africa eJohannesburg. Umuntu angangifonela kunombolo ethi 060 634 2760 noma awhatsapp. Siyadeliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi abantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19. Ngiyacela abantu bakithi anizinanzeleleni konke lapho enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sonqoba. Ngiyathanda abalandeli ungathi ngaqhubekela phambili ngokusiseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlothi Chuma leqembu lakhe le Gold Brothers ngale.
Long umculi womdumo wezokholo osacathulayo Alot Chuma ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuxoxa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Njengokwaziswa wabo uhulumente, selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, Musithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.